lami ngibonge ijahe elidala o Chris Gande ngokusethulela ezosuku ngesingisi. Siyalamukela mthwakazi omuhle ko Studio 7 ngomvulo mhla ka 11 ngozibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Beni phezu kwalokho sibe sinesifiso sokuthi sebone uVice President who is the Minister of Minister of Justice ukuthi sikhulume naye phezu kwendaba lezi ezenzakala phakathi kwelizwe ukuthi in the near future zingabi lokho ziphinda zenzakala.
Abafundisi bathi baqoqa ukuyabonana lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa phezu kokunyamalala kukaItaizamara.
Sithi wonke ababalisi bonke kusasa kumele bayabambane bayenze igosi lolo because thina sifuna ukuthi sikhulumisane labanye bethu kwa-Apex Council kuthi bashiyane lamaplanza ukuthi bafuna ukuyenza ama-demonstrations zebodwa. Sifuna ukuthi sibambane si-addresse ama-issues lawa sitonga.
Inhlanganiso emela ababalisi iPTUZ ikhuthaza ababalisi ukuthi bakhalale umsebenzi ekuvulweni kwesikolo kusasa phezu kodaba lweholo. Ingcweti kwezempilakahle zithi ukuswelakala kwemali okwenza izisebenzi zingabhadalwa ngesikhathi kulakho ukubhidliza ngamandla uhlangothi lwezempilakahle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abafundisi bamabandla akunhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny bathi baqoqa ukuyabonana lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa onguye njalo umphathintambo wezemithetho phezu kokunyamalala kukaItaizamara nyakenye. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Lokhu kwethulwe ngumkhokheli wanhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya eMedia Center lamhlemini emhlanganweni lentathelo izindaba lapho inkokheli kulenhlanganiso ibisethula umbono wayo phezu kwesimo eselizweni. Bebekhona abanye abafundisi abangamalunga alenhlanganiso okubalisa umfundisi Rogers Tekwa ogcizelele kulendaba yokuba bafuna ukubonana lomsekeli kamongameli uMnumzana Mnangagwa phezu kokunyamalala kukaZamara.
Abantu sebekhathele abasafuna ukulwisana le mumo esinawo phakathi kwelizwe lethu. So ekuthaza abajournalist, bekuthaza abantu abasontayo, ekuthaza abantu bonke abaphakathi kwelizwe ukuthi bengalibali. The war is still on. Beni phezu kwalokho sibe sinesifiso sokuthi sebone uVice President who is the Minister of Minister of Justice ukuthi sikhulume naye phezu kwendaba lezi ezenzakala phakathi kwelizwe ukuthi in the near future zingabi lokho ziphinda zenzakala.
Umfundisi Tekwa uthi indaba kaItaizamara iqakathekile kakhulu ukuba ibe khulunywa kokuphela ingaze yakhohlakala ngoba kuyikho okuvele kudingwa nguhulumende ukuba iphele kanjalo.
Yeah, indaba kaItaizamara indaba eqakathekile kakhulu but abantu kukhanya ngani sebediniwe and sebelibele. So we need to keep on encouraging abantu because the government yona ngokwayo iyabe lokho ekhangele ingabona ukuthi abantu kabala abasakhulumi kabaselandaba la lalokhu lalokhu bayakwazi ukuthi hayi akusela msebenzi. So we've got to keep on encouraging abantu ukuthi sibe lokho sikhuluma phezu kwayo. In the past we've seen sake sabona abanye even ucommissioner uJuri sake sambona sasila muntu esimsabayo lapha eZimbabwe.
AbeZimbabwe Divine Destiny bathi kumqoka ukuba aqondwe uhulumende phezu kwesimo esingesihle elizweni kuhlalwe phansi kukhulunyisanwe lokuphana amacebo ukuba kuthiweni ukusilungisisa kungakhangelwa ukuba lawo macebo avela kubani engowaliphi ibandla loba inhlanganiso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Direct from Washington, the voice of America.
Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mpoko ngeviki edluleyo ukhuthaze ilizwe ukuthi lithandazele izulu kusukela ngempelasonto. Lakanye ngempelasonto kune izulu eliningi kakhulu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kodwa abasola uMpoko ngabathi abezomkhathi kade bevele bethe izulu liza kuna ngempelasonto. UMpoko uthi imithandazo le kumele iqhubeke kuyona le iviki. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umfundisi uSeni Spanda yena othi imikhuleko le ngempela iyo ebangele ukuna kwezulu.
Okokuqala I think okumele abantu bebekwazi ukuthi vele amabandla eZimbabwe jikelele kusukela mhla ka 1 January kuze kuyefika ekugcineni ka January ngomnyaka ngomnyaka vele isikhathi sokuthandaza lokuzila kuyaziwa ukuthi vele into vele yenziwayo ikanti njalo amabandla ayevele wona ekhulumile phambidlana ukuthi akwenziwe imthandazo yokuthandazela izulu ngikhuluma kanje vele kobulawayo savele silungise ilanga lethu elokuthi senze lo mthandazo njengabafundisi ikanti kodwa hayi siyathokoza ukuthi uhulumende laye wasifisa ukuthi kwenziwe imthandazo ngoba u-acting president ubaba uMpoko wathumela kizincwadi ukuthi kwenziwe umthandazo egcizelela into ebivele isenziwa ngamabandla ngakho-ke ukuna kwezulu leli ngiyabona ukuthi kuyibufakazi bokuthi limthandazo isiphenduliwe njalo kuyatshengisela ukuthi abantu beZimbabwe bengahlangana bathandazele olunye ulutho lugcina luphutshile ulutho lwakhona.
Kutsho ukuthi kuyaqhubeka kuthandazelwa izulu kuze kube nini?
Amabandla abethe vele bona abaningi bayathandazela izulu kuze kuyefike kuphutsha lo inyanga leyokuqala ekaJanuwari. Akanti nje thina njengamabandla kodwa sikhangelele ukukhangela izinto eziningi ngenxa yokuthi okokuqala into eqakathekileyo ukuthi yebo sesithandazela izulu laba khona. Kodwa vele thina sifuna ukuba kwazi lokuthi kathi vele yena uhulumende lecebo bani alalo.
Kodwa abezomkhathi bathi bona bebevele bekhulumile ukubana kusukela impelasonto yona le kuza kuba lezulu. Ungathini wena ngalokho?
Aye, kwezikhathi bebevele bekhuluma kwezikhathi ukuthi kuzaba lezulu ngalesi sikhathi. Kwezinye isikhathi liba khona isikhathi alibi khona. Izulu vele lona lo babemkhathi bekhulumile anti izulu lilethwa uNkulunkulu. Bengaze bekhulume bona bethi akuzaba lamayezi kuzaba lezulu lithwele. Lingakwanisa ukuthi lithwale liphonge ufefeza mbijana kuhle kuphela. Izulu livela kuNkulunkulu. Ngakho yikho imthandazo iqakathekile.
Lo ngumfundisi uSeni Spanda obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe namhla ikhuthaze ababalisi ukuthi bakhalale umsebenzi ekuvulweni kwezikolo kusasa phezu kodaba lweholo. Ngakolunye uhlangothi abazali labo bakhala ngemali yama-school fees nanku iningi lingasebenzi kanti njalo lo mnotho lawo uqhubeka ubhidlika ngamandla. Isiphathamandla se-PTUZ uMnumzana Enoch Barazai uthi ababalisi bazahamba ezikolo kodwa kabasoze bafundise.
Sithi wonke ababalisi bonke kusasa kumele bayabambane bayenze igosi lole because thina sifuna ukuthi sikhulumisane labanye bethu ku-Apex Council ukuthi bachiyane lama-plans ukuthi bafuna ukuyenza ama-demonstrations bebodwa. Sifuna ukuthi sibambane si-addresse ama-issues lawa sisonke.
Kahle kahle likhala ngani, kuyini elifuna kulungisiswa?
ukuthi ama bonuses ukuthi uhulumende dathi nika ama desk ukuthi ama bonuses yethu aka 2015 sizani kwanini. Then secondly kule issue ama deductions ye pension ukuthi bona ngathi data izimali lezi bengakhulumisanga la. So kumele sikhulumisane then sibonisane ukuthi kuyayenza yini kwathathi imali lezi imali esiholayo ayikwani. Then thirdly kule issue yama conditions of service ukuthi kathesi ababari kumele babuyele even baku-holiday bayabuyela ezikolo ukuthi bayesayina amapeshi but singakhangela i-deployment umuntu uyambona esebenzela komtari ngalo yena evela echolotch kumbe uwemtari uyasebenzela echolotch so kumele abuyele during the holiday uyasayina i-deteshi lokunye kule issue yamanyu curriculum eyibuyayo akula i-consultation yayenzwayo because kukhona okuningi olusifuna ukuthi sikulungisise ku-curriculum yale so kulama-issues amaningiile
kudaba lweholo lapha umbalisi othola imali ephansi okwamanje uholiswa malini njalo lifuna aholiswe malini?
Savumelana ukuthi umbalisi uhola imali ephansi kumele ahole imali ephezulu kwe-poverty bottom line. Kathesi poverty bottom line iphezulu kwe-$600 kodwa ababalisi laba wahola imali ephansi kwe-$300 so imali esihola yayikwani.
Umnumzana Enoch Paradzai isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Kunjalo nje abazali abaningi bathi lonyaka abantwababo kabasoze benelise ukuya esikolo ngoba kabalamali. Umnumzana Given Moyo ohlala eVictoria Falls ngomunye wabazali laba.
Into nje yokuqala ukuthi ekwezomnotho singabantu abathwele nzima mina ngomunye wabathi okungangokuthi ngizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi ngiyaqalela kuphi vele ngiqalela ngaphi ukuthi isikolo fees njengoba kuyimali kufanele ngibhadale imali ngiyayithatha ngaphi vele kokuqala. Kuyini engingakwenza ukuthi ngizuze leyo mali ukuthi ngiyebhadale isikolo fees ngoba ngivele ngilezikwelede ezindala ezivele zikhona ezingibelethe emuva ukuthi anytime basibe sithenjiswa isikolo sesiyavala ukubana sizathunyelwa ama-debt collectors azodinga lezo zimali kithi sizobotshwa sithathele impahla esilayo. So kathesi into engichayisa ikhanda ukuthi vele ngiqalela ngaphi inyanga.
Ukuziphi izikolo lapha Moyo njalo bangakabantwana bakho abaye isikolo?
Mina ngilabantwana abathathu baba. Ngisesikolo zemaphandleni ngaphansi kwa-Chief Mvuthu. Abantwana bami ababili base-primary. Lo mntwana engimkhangeleyo okadadewethu oya e-secondary school uphumelele kahle sivile kodwa uphumele ama-points ama-aggregate 7. Kuphumelele aggregate 7 but angenelisi ukuthi ngihambise esikolweni asifuna hayi mntwana ngenxa yokuthi vele angikwanisi. Ngi-responsible ngomntwana wangikhona umntakadadewethu nalo. Labantwana bami ababili base-primary school omunye aku-grade 2 omunye akuqalisa i-grade 0.
Abase primary laba lalo ku grade 0 bahlawula malini njalo lo omela e secondary laye ufuna malini?
Lo e secondary ufuneka lapha esikolweni adeka thaza othoza thola indawo kuso ukuthi ayimagama machine echolotsho ukuthi ufunakala $400. Sisamile nje sweli ukuthi siyaqalela ngasazama ukuthi sidinge mhlawumbe ukuthi ngoba lo munye umuntu ongasincedisa phakathi kwezi-four. Lo laba base-primary ose-primary lo grade 1 ufuneka imali engange-$10. Lo se-grade 0 ufuneka imali engange-$15.
Abase-primary laba utshile ukuthi vele ulesikwelede ngesemalini?
Lesikwelede sethemu kulo okugrade okuya ku-grade 2 lesikwelede sethemu. Imali efunekayo etheme nale $10 yetheme imali yalokhu grade 0 ngikhona esiyaqala lapho ke isikole engilaso ngisesalapho e-crash.
Umnumzana Given Moyo yisakhamuzi se-Victoria Falls sixoxela ekhona le e-Victoria Falls. Live Talk lamhlanje sikhangela inhlopho esibhekane lababalisi kanye labazali ngaphambilini kokuvulwa kwezikolo kusasa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni elingene kuhlelo. sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umdlalo wama-Olympics ogijima ngenyawo zokuzibazela oyisizalwane sakwele-South Africa u-Oscar Pistorius sekweze udaba lwakhe emthethwandaba we-Constitutional Court emizameni yokuthi ehliselwe isigwebo sokubulala intombi yakhe ngomnyaka ka-2013. Umculi wakweleBhilithane obedume ngomdumo we-rock uDavid Bowie kasekho. Ikhasi lakhe leFacebook libike ukuthi ubhubhele ebuthongweni izolo ngemva kokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane okomnyaka lengxenye. UBowie unanze ilanga lakhe lokuzalwa ngolwesihlanu olwedluleyo esefikise iminyaka engamatshumi ayisithupha lathoba mnemunye 69. Ubesanda kwethula idlalate lakhe elitsha. Uphawulwe namhlanje umnyaka omutsha wokuqhuba umsebenzi wemithethwandaba kulokukhathazeka phezu kwamacala azinkulungwane ezedlula amashumi amane 40,000. Alokhu elindele ukuthoniswa edale le-High Court kusukela ngomnyaka ka-2012. Kubika uMavis Gama.
Abe-Judiciary Services Commission Zimbabwe lamagqwetha batshengisa ukukhathazeka phezu kokuphuza kokwehlukaniswa kwedale le-Constitutional Court lele-Supreme Court njengalokho okuthiwo yisekelo sombuso besithi kuzophathisa ekuthonisweni kwamacala hatshi lesi simo ilizwe elikuso. Emkhosini owenzelwe egcekeni le-Constitutional Court eHarare lamhle kuseni, umgcinisihlalo we-Judiciary Services Commission uChief Justice Godfrey Chijikausiku uncome indlela amadale aqhube ngayo ngomnyaka odluleyo kodwa watshengisa ukukhathazeka phezu kokuphuza kokulandelwa kwalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso ukwehlukaniswa kwemisebenzi kumadala amabili la ele-Constitutional Court lele-Supreme Court kube ngomahluli abehlukeneyo abathonisa amacala. Okungumqondo omukelwe ngenjabulo ngamagqwetha aze kulomkhosi okubalisa uMnumzana Modikai Mahlangu.
Xa kungabantu banye abenza umsebenzi le emibili kutsho ukuthi xa usenza i-appeal ufuna indaba yakho edluliselwe phambili iyabuyela ebantwini abayizwileyo ekuqaliseni, so akusebenzi lokhuya. Njalo kuyachitha isikhathi ngoba angithi sekumele baqalise ukwabuzana ukuthi oseyahlala lapho ngubani. Njengoba kuqalisa ngale Supreme Court bekungozibani lozibani, sekumele zitshintshe amabizo nje. Ngakho hhayi ukwehlukanisa kuvele kuyasweleka lokuthi bahlanganise ekuqaliseni kwakuvele kuliphutha.
Usola indlela amapholisa asebenzelana ngayo laba madale uMahlangu ethi ngokunye kokubangela ukuphuza kokuqhutshwa komsebenzi.
Awunye lokhu phela sekungani kuyipolitiki lokhu. Kuyazisinda mina, kumele angikhothi isebenzi lamapholisa. Amapholisa lomsebenzi wawo lawo, le khothi lawo umsebenzi wawo, kulo mahluko omkhulu akho nomncane.
UMnumzana Nelson Chamisa ungomunye wamagqwetha abe kulo mkhosi laye. Wapha umbono wakhe phezu kodaba lokwehlukaniswa amadale la njengalokho okuwusekelo sombuso.
Hayi, sifuna ukubonga uChief Justice uthe indaba zonke zizalungiswa masinyane. Siyabonga kakhulu. Sifuna ukuthi thina ama-legal practitioners onke sisebenze masinyane, sisebenze ukulungisa izinto zonke ukuthi abantu bazajabula, sizalungisa.
Omantshi la magqwetha bavumelana njalo phezu kokuba kumqoka ukuba kusungulwe amadale e-High Court emadolobheni ezabelo okubalisa eMashingo, eWange, eGweru leMtare okwamanje esebenza njengama-Circuit Courts. Abe-Judiciary Services Commission Zimbabwe laba bathi okubuyisela muva lomsebenzi kuswelakala kwemali kodwa isifiso sokwenza lokho sikhona kuqalwa ngalezo zigaba lapho kule nani eliphezulu lamacala adalwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Incwadi kwezempilakahle zithi ukuswelakala kwemali okwenza izisebenzi zingabhadalwa ngesikhathi kulakho ukubhidliza ngamandla uhlangothi lwezempilakahle, njalo kululazi yonke imizamo ebisiyenziwe ngeminyaka esanda kwedlula ukuvuselela lolu hlangothi. Kubika uNotando Spanda.
Ukusukela ekupheleni komnyaka ophelileyo, odokotela labongi bakuleli bakhonona ngesiphatho sikahulumende abathi sibakhupha isithunzi njalo sibasuse idlabuzane lokuqhuba umsebenzi ngemfanelo. isakhamuzi unkosikazi Josephine Ndiweni uthi yena ulokunqineka ukuthi abongi labo dokotela bazaqala njalo ukuphuma ijumo besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe bona bevele besilela kuleli eZimbabwe belivele libhekane lokusuka kwabodokotela kuleli ngenxa yokuwa kwenotho elizwe lomumo wokusebenza ongasakhwabitheki. Ngenxa yalokhu ilizwe lisele labodokotela phose ababili i-1.6 ebantwini abalikhulu lenkulungwane i-10,000. Izibhedlela eziningi emaphandleni zilabodokotela nganye ngambili kuphela. Nxa kukhangelwa abongi kulaba yisikhombisa kuphela ebantwini abalikhulu lenkulungwane.
Uhulumende wethu weZimbabwe nxa sesibuya endabeni zempila kahle uyaxegisa kakhulu ngoba konke phose silinda ukuthi kube labantu abasiphe izinto mahara. Ukhangele even ngendlela akhangele ngayo odokotela, silabo odokotela abaningi abafundiswe yiZimbabwe kodwa abangasebenzi khonapha ababaleka besiya kwezinye indawo ngoba kubuhlungu ukuthi usazi ukuthi umuntu lokufanele ngimnike lokhu ukuthi aphile kodwa wehluleke ukukwenza ngoba esibhedlela kungekho kokusebenzisa.
Umnumzana Khumlani Maphosa oyingcwethi kwezokucubungula uthi indlela okwabiwa ngayo imali kuveza ukuthi uhulumende kaqhakathekisi ilungelo lempila kahle kaZulu ikakhulu nxa kukhangelwa umumo wezibhedlela zeZimbabwe esezithiye abalemali besiyadinga ukwelatshwa phandle kwelizwe kuthi abangela zikhwama ezikhudumalayo bavela ngemikhuhlane ebingelapheka. Ingcwethi kwezenotho yelizwe uthi sezike zatsho ukuthi indlela imali engekho kulolu hlangothi kutsho ukuthi akusoze kube le ntuthuko kwezempila kahle okuluhlangothi olulokhu ludinga usekelo kulandela iminyaka eminingi lungathuthuki.
Inkinga enginanzelelayo ukuthi nxa sikhangele ezempila kahle siqathanise le bhajethi yethu ngani kasitshengisi ukuya phambili njengelizwe ukuqakathekisa ezempila kahle. So nxa singa-investi sibona ukuthi siyakhulisa ezempila kahle sizaba lenkinga yokuthi sizazithola sesigijima sesimatasa sesidinga abazasincedisa ukuthi silungise izinto sezonakele. Sizabe sihamba 2 steps siya phambili, 4 steps sibuyele emuva.
Ingcwethi ekubusweni kwelizwe umnumzana Meluleki Sibanda uthi vele yakulampumelelo ezakuza okumele abantu bayikhangelele ngoba ibandla elikuhulumende livele yalikwazi ukuthuthukisa impilo zabantu.
Ngicanga ukuthi izimo asekuleyana yengiye ekhampeni and bagcina kwamphana ukuthi ukunjani khuluma ngayo ngesikhathi sekhampeni. Yikho ubona konta hayi abantu bangona kabala njengonyitsho yokulungisa bala njengo yokudinga lapho bangathola khona amathuba okuthi entshontshe nsuku zonke nje kuphela bona.
Lanxa eminyakeni edluleyo besekusiba le themba selisiye lichabalala njalo ngenxa yokuswelakala kwemali yokuhlawula izisebenzi. Kuke kwaba lohlelo lokuxakulula amaphahla ezelwe ebambene kwathi kupheleni ngomnyaka ilizwe laphatha umkhosi omkhulu wezokazi le-Africa i-International Conference on AIDS and STIs in Africa. Umongikazi unkosikazi Modesta Dube uthi konke lokhu kuyize nxa uhulumende engatholi imali yokuholisa izisebenzi ngendlela.
Ngesukukhangeleyo ukuthi silokhu sifuna ukuthi ngabe ilizwe leli liyathola imali eningi, imali leyo ithelwe ehlelweni lwezempilakahle ukwenzela ukuthi izinto eziningi ziqhubekele phambili kanti labaqhatshiweyo labo bathole imali ezabenza ukuthi bathokoze lapho besebenza. Siyafisa sibili ukuthi nga imali ibaningi ezibhedlela zonke zithwele equipment eneleyo omongikazi abeneleyo ngoba singakhangela la maposti kathi esafriziwe but aluba nga kuthiwa omongikazi baningi nga abantu abathwale nzima besemsebenzini.
Lanxa kule nhlanganiso eziphathisa kulolu hlangothi ngaziphathise ekubhadaleni izisebenzi okukhanya lunyaka kuyikho kuza kuba lukhuni khona nangu uhulumende wehluleka ukubhadala izisebenzi zingakayi kukhefu lekhisimusi ngokusilela kwemali. Udaba lokuthi abongi kanye labodokotela bakahulumende balakho ukukhalala umsebenzi wenza iningi lihlalele evalweni ngoba umumo welizwe wenza kube nzima ukuthi iningi liye kubodokotela abaziqhatshileyo kumbe izibhedlela ezingaso zikahulumende ngoba inhlawulo yazo iphezulu okwamagama. Ngimele iStudio 7 ngingunothando Spanda.
Kweze midlalo lanhlanje iqembu leChicken Inn lona elibe zintshantshu zePremier Soccer League nyakenye seliqalile ukulolonga ukulolongela ukuyaphatheka kumncintiswano weAfrican Champions League. Kubika uJoseph Njanji.
Intshantsho zanyaka enye esigabeni se-PSL iqembu le-Chicken Inn selilensuku ezimbalwa liqale amalungiselelo alo kungoba lona lizaphatheka emidlalweni yokudinga intshantsho zezwekazi le-Afrika komncintiswano we-African Champions League. Elinye iqembu elikusimo esifanayo ngele-Harare City lona elizaphatheka komncintiswano we-CAF Confederations Cup. Lalo iqembu le-Harare City selilensuku ezimbalwa liqale ukulungiselela imidlalo yalonyaka. Ikanti iqembu elisile ngesikhala senalithi ekugunyulweni kusigaba saphezulu eletsholotsho liqale ngolwesine olwedlulileyo amalungiselelo alo. Umqeqeshi weqembu letsholotsho uLizwe Sweswe ukuthi abadlali abadinga umsebenzi baze ngobuningi babo enkundleni ye-White City.
Ya khona nje since sisaqala konke kuhamba kahle baningi ama-trialist maningi.
Iqembu leBulawayo City lalo liqale ngeviki edluleyo njalo kubonakale abadlali abaningi abaludumo bedinga umsebenzi. Kusasa ngolwesibili iqembu le-Highlanders lalo liyaqala walo amalungiselelo enkundleni ye-Papa Fields. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu abadlali beqembu elimela ilizwe bathenjiswe yinkokheli yenhlanganiso yezifa ukuba yonke imali abazayithola kumncintiswano we-Chani izakuba ngeyabo. Lokhu kutsho ukuba iqembu lesizwe lilakho ukwabelana inkulungwane ezilikhulu nxa lingafika liphutshe imidlalo yalo yezibaya kuyilo elisemsileni. Lingaphutsha likundawo yesithathu engalaneni yemiklomelo kusibaya sika-Group D lizathola inkulungwane ezilikhulu ezilamashumi amabili lanhlanu. Kuthi lingafinyelela kusigaba se-quarter final lizathola inkulungwane ezilikhulu lamashumi ayisikhombisa lanhlanu. Ukufika kusigaba se-semifinal kuzatholisa iqembu leZimbabwe inkulungwane ezingamakhulu amabili lamashumi amahlanu. Kuthi ukufika ku-final kuzalitholisa inkulungwane ezingamakhulu amane. Iqembu elizaphakamisa inkezo lizathola inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lamashumi amahlanu. Umncintiswano we-Chani uzaqhutshelwa elizweni le-Rwanda ensukwini ezilandelayo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Sokulungiselelwa isikhumbuzo sesizalwane seZimbabwe u-Abel Shato Sebele obedlalela iqembu lenguqu eleSan Diego Soccers eMelika obhubhe ngolwesihlanu. USebele ubhubhe engozini yemota emgwaqweni edolobheni le-Old Town. Isikhumbuzo sakhe sikhangelelwe ukwenzelwa eVirginia. Umqondisi weqembu leli umnumzana John Kentera uthe badanile kakhulu ngokubhubha kukaSebele, yena athi ubethandwa ngumuntu wonke kuleli qembu. USebele uzelwe ngomnyaka ka-1989 edolobheni lakoBulawayo wasisiza ngapha eMelika ngo-2005. Ubedlalela iqembu le-Wichia Soccer Club engakangeni kuqembu le-San Diego Soccers. Ukuze sizwe ngesikhumbuzo sikaSebele, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lesihlobo sakhe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Amalungiselelo ahamba nje kuhle. Esesikwazi ukuphelwa kwakathesi ukuthi kule memorial service ezawenziwa e-high school lapha afunda khona e-Virginia, Alexandria ngesonto emini ngo-2. Sengipostile i-address kwalaba abaku-Facebook. Ngizaphinde ngithumele i-address ukuthi uposte la ku-website yenu. Abantu beZimbabwe abathanda uzefika bakhululekile.
Yes, ngathi-ke kuthiwani ngokuzwa kwenu ngokuthi vele kwahamba njani?
Hayi, uthi kwahamba njani wakathesi ayisiyo nto ebalulekileyo. Asilayo yonke information, sisamelele abadingisisayo bazasazisa.
Yes, ngathi-ke abazali ekhaya-ke bathini? Bakhona yini ababuyayo ngapha?
Hayi, wakathesi abazali abakalungiseleli ukuthi bangabuya ngoba sikhangelele ukuthi singaqoqa kuhle ujaha ngayabekwa ekhaya. Ukuthi nini ikho singakabi kwazi.
Yes, ngathi liyakhulumisana yini labeqembu lakhe lapha kade lidlala khona?
Ye, hayi ngiye ngakhulumisana lo general manager.
Ye, bathini ngodaba lolo?
Hayi, njengoba nje bekuyi-weekend ngikhulumisane laye ngomgqibelo. Ngizakhulumisana laye futhi laphanye usiya phakathi kwesikhathi lokhu silungiselele.
Lo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isihlobo sikamufi u-Abel Shado Sebele, obekhuluma le Studio 7 eseSeattle, Washington, khonapha eMelika. kwanele kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale.